Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela mbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazithola i-oxygen lezinto ezingamnceda aphile. Ngakho ke akuseneliseki ezindaweni eziningi ukuba abantu bakwazi ukuya ebhedlela ifice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo. Njalo isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaningi kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla, kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso yikuthi amavaccine aweneli abantu, malutshwane kakhulu, abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab, ukubuyela bayehlatshwe ngokwesibili, kodwa akuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokokuqala, abenelisi ukuthi bathole lawo mavaccine, leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu, kubangwa yikuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhulumayo siloqiniso. Yebo kambe kuyangena lapha nalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bathenge kunengi ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina, ungasela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela okumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazwisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo ne-World Health Organization bayilandele. Kodwa-ke njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali ne-COVID, okutshela lokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi ungcono mbulayo i-COVID kulokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho-ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokungahlatshwa.